Loku ngokunye kwakuphume emkhosini wezelwe emahofisini enhlanganiso ye-Alive Albinism Initiative Trust ongenwe intatheli zindaba lo wakhethwa ukuba ngummeli wabaphila le albinism engumhlabeleli wengoma zokholo umfundisi Togarepi Tapera Chivaviro. Umqondisi wale nhlanganiso uGwenlisa Mshonga ukhalaze kakhulu ethi iningi lamalunga anjengaye belahlekelwa impilo ngenxa yokuswela imali yokuyahlawulela ukwelatshwa ezibhedlela lapho sebelodubo lwemvukuzane ehlasela ijwabu.
At the mention of the term life, I am saddened by the fact that in the past
ngidaniswa ukuthi ababili bethu belahlekelwe imphefumulo ngemva kokuhlaselwa imvukuzane yejwabu kumaviki amabili edluleyo. Ababili laba bazama ukwenza konke okusemandleni abo kodwa kwehlula ngoba engekho owayengabaphathisa. Kungumsebenzi wakhe uhulumende ukusiza wonke umuntu kwezempilakahle kodwa kwakuzange kwenzakale kubabili laba. Lesi simo siphazamisa abanengi abalejwabu elingaphelelanga umbala iyabaqeda imvukuzane yejwabu.
Ubekhona lovele kunhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo abalejwabu elingaphelelanga eye-Lawyers Disability Association Zimbabwe Trust uNkosazana Nozipho Moyo.
Imkhuhlane enjengabo cancer siyabe singakhangelelanga ukuthi ngabantu kuphela abale albinism abaswela ukwelapha kumbe abangatholi medication esibhedlela. Sikhangela isituation vele ukuthi wonke umuntu esimkhangeleyo, even abanye nje abavela khatshana emakhaya labo abatholi i-treatment.
Ethi kungumlando wakhe uhulumende ukunakekela izizalwane zonke kungakhathalekile ukuthi bayisima kanjani.
Esingakwenza ukuthi let's work towards ukuthi abantu benga-accessa njani ama-medication esibhedlela. Akusiyi ukuthi i-medication ayikho kuphela for abantu abale-albinism. So singakuthathisi ukufake engani thina abale-albinism yithi sodwa esinjani esikhangelelwe esifake eceleni.
Abenhlanganiso ye-Alive Albinism Initiative Trust laba baveze ukuba kunje kulamalunga enhlanganiso yabo amabili asanda kulahlekelwa impilo kumaviki amabili edluleyo ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yejwabu. Kwabalahlekelwe imphefumulo laba, omunye ubengohlala edolobheni leMashingo kuthi omunye wakhona bengohlala emaphandleni eBuyera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.